abantu balahlekelwa imisebenzi suku zonke ke singathi nje iningi lezisebenzi seziku informal economy, lalabo abangathi baqhatshiwe ke umsebenzi wangkhona awuse umsebenzi owazakalayo owensuku ezedluleyo. Ngapho phela umuntu uyabe esiyemsebenzini engaholi, engalaphenjeni, engala medical aid. So sikubona nje ukuthi layo ovukela esithi uyemsebenzini suku zonke, lalo othengisa amatamatisi ezitaladeni, so kungani nje kuyafanana imsebenzi yangkhona yonke nje isi-informalize. Akusela msebenzi lwane siwaziyo abantu besakhula.
Kahle kahle alubana ohulumende ethe walibiza wathi isicela amaqhinga okuvuselela umnotho. Lingamxwayisa lithini?
Esikukhangeleleyo thina yikuthi uhulumende akutholayo kakufakeke etafulini aziseke uZulu ukuthi nxa esekusebenzisa okuqakathekileyo yikuphi. Sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ke uyazama imizamo yokuthi kutholakale imisebenzi. So inzuzo kahulumende angazike ifakwe yini kulapho okungabe kungatholakala imisebenzi? Nxa kungama-industries, sibona ke uhulumende ukuthi kungaba yimalini ayitholayo. Kasivusele nini ke umnotho ngokuba i-industry iqhatshe abantu. Kuqakathekile ke lokhu ngokuthi nxa ke abantu sebesebenza beqhatshiwe, bayabe ke bedinga ama-services, bedinga ama-products. Kule multiplying effect yokuthi ke ama-products ethu asezadingakala, i-production isizakhuphuka. So into eqakathekileyo kithi njengenhlanganiso yezisebenzi, uhulumende indlela asebenzisa ngayo imali yakhe kayisobala, ayicacanga. Aluba uhulumende uyacaca ukuthi nxa ngiyitholile ke le mali ngingayisebenzisa ngendlela engakanani, sesiyabona ke uhulumende nxa sethole imali kuthiwa uthengeleke ama-overtaken imoda. Yizo lezi zinto ezenza kuZulu athi kutsho ukuthi imali uyayithola phela, kodwa indlela oyisebenzisa ngayo yekhathazayo. Siyabuya futhi ebantwini uthi na ufuna i-2%, awusitsheli lokuthi lo 2% ufuna ukuyisebenzisana. Suzabhadala ke abantu abatshona ke begijimisa abantu, instead ukuthi aluba ke i-2% aloyithathayo uyatsho ukuthi nizakwakha ama-bridge angaka, nizaphake industry ikwanise ukudinga ke imitshina eza ebhiselela imisebenzi. So sikhangelele ukuthi uhulumende aluba ukhuluma lathi manje sibone ngani uthanda ke ukukhuluma labaseGeneva, ayekhuluma laba-IMF, the World Bank, hayi thina nje hayi asibo bantu kuye.